Inani lithu khetho lalonyaka belungakhulekanga ngoba iCommission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yehlulekile ukuphatha ukhetho ngendlela efaneleyo. Abanye abantu abavotanga ngoba amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota. Unkosazana Melody Nyoni ngomunye wabangayenelisanga ukuvota.
Izizo lami ngiliswelile, so angivotanga. Ngiliswele eHelemu, eMthethe naseNjobe Hall. So angivotanga, angirejistile 2018 kodwa angivotanga kharesi.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi ukhetho belungakhulekanga ngoba baqeda isikhathi emadale emthethandaba bevinjwa libandla le-ZANU-PF ukukhankasela ukhetho bengakakhululekileyo. Umfundisi Frank Mhlanga ngumsekeli kamongameli waleli bandla.
I-ground ibingekho level. Ungahlekisisa thina esasivalelwe ngaphandle. Ithe i-court sesiwinile, court sokusele nje amalanganyana ambalwa nje ukuthi umuntu akhankase ngamalanganyana ambalwa, akuzange kusinikeze lathi ithuba lokuthi sikhankase sikhululekile kulesikhathi lathi efaneleyo. Well, sizakuthatha njenge-learning curve ukuthi sifundile ukuthi sidila labantu abanjani.
Umongameli we-ZAPU uMnumzana Sibanye Nkomo uthi okwenziwe yi-ZAC kuyayangisa.
Ukhetho luka-1980 belungcono ngoba bekungakabi lama systems, kungala mthetho, kungala izindlela ezicolekileyo njengesikhathi khathesi sokulezekhi, ukuthi kade kumele kwehlukane khatshana lo 1980 kodwa kwedlule u 1980 ukwenza kwakhona.
UMnumzana Joe Chuma olilunga le Central Committee kubandla le ZANU-PF uthi ukhetho belukhululekile, uthi amhlophe kwabanqobileyo kubandla le-TCC.
Only free and fair and fair and credible election. Ngithemba ubana i-TCC layo izaba lakho ubana ikuvume ke okuzaphuma endaweni zonke ezinye, njengoba nathi sivume ukuthi hayi kobulawayo lapha sebenqobile. Konoku yiso ispirit esifunakalayo nxa sisenza ukhetho, hathi kubana abantu bathi bona uyabufuna iresult engeyakho kuphela.
Bezekhi balile ukhuluma lesithu 7 bathi bazabhala umbiko omayelana nalo khetho ungakudala. Impumela yokhetho izakhishwa okusemthethweni izekhi namhla ebusuku lakusasa. Ngibe lesithu 7 igama lamu Ezra Chisa Sibanda.